yebo thokaso muhle zimpapo muhle ikudibana okuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lomlungisi dube yena olwela ilungelo likaZulu siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecorona virus Umzana Dube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bothi?
Hayi ngiyabonga obe unjani wena?
Hayi ngiyaphila. Sithintene udaba lomkhuhlane wecoronavirus kobulawayo. Sikhuluma nje kulabantu abathu 10 abalomkhuhlane lo. UZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho?
Lapho okwayenziwa khona isimemezelo ukuba nasikhula abantu abafika 10 okutshengisa ukuba nibulawayo silabantu abane kwedlula kwezinye indawo. Kwabe lokukhathazeka kakhulu engakunanzelelayo kakhulu kubo social media ngathi ngolwesihlanu abantu bakhona bekhathazeke kakhulu besezindlu abaningi bakhona
ngaphandle kalokho okwenzakalayo ku-social media abantu emphakathini kobulawayo bakuthatha njani lokho
abantu kukhathazeka bakhathazekile kodwa indaba ekhona ikubana izinto ezinjengokudla for example i-roller meal izinto ezihluphayo ngolwesihlanu ngingafika ezitolo zase-retreat e-Four Winds kade lapho kade kuthiwa kuzawube kuthengiswa khona i-roller meal inanzeleli ukuthi abantu abaningi kade sebegijimile bayakhona abanye bakhona basebehamba endlini bengathengiselwanga ngenxa yokuthi kade zokuthiwa isikhathi sokuvala u-3 sechayile so indaba ebaluhlupho yokubana abantu kulenswelo eziningi kakhulu endabeni yokushoda kwezinto ezinjengokudla kuyenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi noma befuna ukuthi belandele isinqumo sikahulumente ukuthi kungabi lokubuthana kodwa nxa kuswelakala kokudla lezinye izinto kuyabayenza ukuthi begcine sebebuthene
sike sakhuluma nabanye bona bathi ngcono bathi nalomkhuhlane than ukufa ngendlala ukubona njani lokho
ya indaba leyi inzima lami kulabangani engingakhuluma labo akade betshengisa sibili ukuthi bakhathazekile bebazwisisa umkhuhlane lokuthi uyingozi kodwa ngenxa yokubana xa sinazelela ilizwe lezimbabwe sengathi abantu abaningi bakwi-informal sector kuyenza ukuthi kube nzima ukuthi beyale besezindlini bengelakuhle kade kuqakathekile ukuthi aluhulumende wathi eqalisa lolu hlelo lokuthi abantu behlale ezindlini kwayenziwa imizamo kakhulu kubantu esingathi ngabantu abadala nezintandazi labantu nje abangelamsebenzi engakwanisa ukuthi bethole inzuzo ukuthi bekwanise ukuthi bebethole izinto ezayenza ukuthi bephile ezinjengokudla sebesinanzela ukuthi uhulumente wakewathembisa for example amavendazi ukuthi bazaphiwa imali ezithize kodwa kuze kube lalamhlanje kukhanya amavendazi lezo mali abakazitholi
Hayi siyakuzwa Dube isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi bengicotha uphosela amazwi wakho okuqeni
ya okuqakathekileyo ukuthi abantu uZulu wonke siqhubeke sisenza izixwayiso zabezempilakahle zokuthi sigeze njalo singabi lapha okumiyana khona nxa kuvuma singabi lapha kulabantu abaningi khona ukuze sizivikele kulo mkhuhlane
ngiyabonga kakhulu Dube ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo
ngiyabonga wena
Ntokazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu silusiza ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukweni ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami kwanaloko lamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe Ntokazo muhle zimpapo muhle Bye-bye.